Iningi lezalwane zeZimbabwe eGoli bahlala ezitezi emalokishini eHillbrow, Beria kanye leUvell. Ezinye zalezi zitezi zachiywa ngabanikazi ngesikhathi kuphela kuhulumende obandlululo, kodwa kwabakhona abangena kuzo bezenza ezabo. Yizo ke lezi iningi lazo kathesi osekukhitshwa kuzo abantu ngodli, ngoba umunisipala esethole ukuthi kazi labanikazi njalo sesisimeni esiyingozi kulabo abahlala kuzo. Imvama ukuthi nxa abantu bezakhitshwa esitezi esithile kuthunyelwe amaphepha aveza lokho, kodwa labo abazenza abanikazi bafihle beqhubeke besamukela imali yabahlali. Iningi okuyizalwane zeZimbabwe libona sekufike omantshingelane abagqoke ezibomvu abaziwa ngokuthi ngama-red ants, sekuthiwa phuma ulengise izandla impahla zakho ziza kuthola phandle. Unkosikazi Caroline Ncube odabuka koshashe eLupane ufike eGoli ngo-2009. Uthi kabasabuquthi njengoba sekunzima ukwazi ukuthi iziphi izitezi ezilabanikazi lalezo ezigcinwe amasela.
Sithwele nzima kakhulu, ikakhulu thina siseyuveli leHillbrow. Sihlezi lokhu kokutshotshobala nje. Ebusuku bayangena noma ekuseni bayangena, akula ma-notice esiwanikezwayo khonapho. Laba babebeyibo abazibeza bethi ngabanikazi, laba babengene ngobutsotsi. So laba abantu bazenzele zabo imali zingakwani maphoketi nabo bahlukana lento eziningi.
Umnumzana Buto Khumalo odabuka eFelabuzi uthi kubuhlungu ukuthi kungakhitshwa abantu ungekho, uthola konke sekuntshontshiwe.
Kuluhlupho olukhulu uma bebuya ama-radiance akhona ukubuya sometimes abantu besemsebenzini. We can find ukuthi yabo nempahla babuye bazikhuphele phandle bazilahle. The next thing ziyadojwa ngabantu bayazidayisa endapho zisukungasela lutho. So kuyahlukumeza kakhulu.
Unkosikazi Ncube yena uthi kusuke kuhele emathunjini nxa usuthola omama lezingane sebeququbele duze lemitshaqana yabo eposwe ngamafastela.
Uyathola ukuthi kulabantwana ingane ezincane kumele ziye esikolweni ekuseni, thole sezitshotshobele phandle, ezinye ziyadlengulwa kulalaba izibodwa ngisho. Uyathi ukhitshelwe phandle, impahla ziyatshontshwa, yonke into nje badayisa abo. Ithole ukuthi i-TV i-43 inch leya thole ukuthi sithengiswe nge-R300. Uyacomplaina kubani?
Kanti ke uKhumalo uthi kakumangalisi ukuthi uthole abantu behleli eceleni komgwaqo inyanga yonke, ikakhulu nxa ungelasihlobo.
Estradini kuyenzakala ukuthi uhlale almost 1 week, ngoba sometimes uyabuqeda kukhokhi rent bebuye bekukhuphe. By that time uyabungabhajethanga, uyabungenamali. So into eyenzakala ukuthi uhlale uzurikhave. So kuyahlukumeza, ugcina ulahlekelwa yiyo yonke into, impahla.
Unkosikazi Ncube ukhuthaza labo abahlala kulamalokisho mathathu ukuthi badingisise ukuthi indawo abahlala kuzo zivulwe ngokusemthethweni yini ukuze bengazitholi sebengomangweni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.